umele ube ngama collaborators wonke umuntu aphathisetayo entini abancedisa kakhulu entini kungakhangelwa ibandla elezana abanye baphathisetha phela bengaphansi kwezapho under zipra abanye labo ngale kuzwani langale so ke akumelanga vele bekeqale nje ukulinganisa ukuthi bekhangele abantu bebandla elezana kumele kugoqele wonke nje umuntu phakathi kwabo khona laphana bakhona abatrena lapha ekhaya balwa into bekhona apha ekhaya bayithola impopho khona apha ekhaya abanye batrena lapha basebedlulela phambili batrena beqedisele ezambili balwa laba abantu laba ukwedlula ama-veterans la kuthiwa ama-veterans abaselibhiya abanye basuke khona ngale mozambique abanye basuke e-egypt babuya beqonda straight kuma-assemble point ku-zipra site basuka i-last group e-angola layidosanga ngithi umbhobho owodwa i-trigger babuya straight baya kuma-assemble point abanye basuke elibhiya baya straight kuma-assemble point elokhuzeni ku-national army besiya-integratwa so you find that ukuthi khona ama-collaborators lawa balwa into ingono kulabanye ababe yetrena ngaphandle njalo sukunakenele khona xa ukuthi abantu laba babethunywa endaweni ezithiyeneyo bedobha information behambisa kubalweli benkululeko so khona lokhuyana kothi irisk enjiyani umuntu engaphathanga sona isikhathi
umongameli mnangagwawuthi labo abangasebenzisiyo umhlabathi abawuphiwayo uzaphiwa abanye ubona ingani ngumqondo omuhle yini
lo lowo ngumqondo omuhle sibili kanti yena umuntu wayethatha iplazi leli ethatha umhlabathi loyokhupha ibhunu kumbe ukhupha umuntu nezisebenzi ezaziphakathi kweplazi lelo zaxutshwa sesiyahlala nje kuphela ekele ukuyithela izalelana so injongo yokuthi khona yena ihlale khona laphana kulelo plazi kuyini kumbe emhlabathini wona lo laye umngameli uyaphuza ukuspekta engatshoni eniki iwoningi lokhu sokufanana nje lo muntu lwana nje othatha umntwana nomuntu ehlale laye 25 years umnika ekungela mntwana abanikazi bomntwana sebesithi sithathe umntana ethu sesithi hayi ngicela nje ukuthi linike insuku ezimbili kumbe usuku olulodwa kuyabe kusitshoni khonoko so akathathe umhlabathi ngokuthula ewenikwa abantu abacapable abangayisebenzisa umhlabathi wona lowo indlala alipheli nxenye yibo abenza kungabi lezilimo eziqondileyo bona labo nxa bashotisa samuya yikho kule ndlala kathathe whether base-Britain kumbe bangaphandle kwamazwe isizathu sokuthatha umhlabathi wawungowani exotshe zexotsha izisebenzi eyabantu abamnyama baxotshwa emapulazini lapha abanye sakwazi ukuthi bafa akho singafihlwa lokhu abanye babulawa abanye babetshiselwa khona lapho and so forth kwakulo dlama esibulo olungayenziwa kodwa sehlezi ke khonapho umuntu lowo seqedwe othindi ngale bathiya sezihlalela kambe sure singakubukela lathi khona lokhu sikuqakezela izandla umnganeli welizwe kathathe masinyane umhlabathi wona lowo ngokuthula nje
kulo hlelo lwe-audit oluqhutshwayo yilo oluzaveza sobala ukuthi kuhamba njani lapho ubona ingani luzayenziwa ngemfanelo yini lolu hlelo
i-audit kade yahlala lokhu ithathwa umgabe wayithatha i-audit le awucaci i-audit ngayithathwe sibili kodwa-ke aba-auditayo laba ngobani naw i-audit yona leyo iqonda ukuya-audit ukuthi uzani usebenzise njalo umhlabathi ingaqondi umhlobo yabanye abantu sifuna ukuthi khona enziwe kuhle phume impumelo yangikhona ngobuqotho langokuqondileyo ngobunono obukhulu there is no problem but ungabe lokho kuye siya phambili khonalokho kuyinto kwenketha abajabi lokhu ngoba siyakwazi ukuthi kulabanye ngapha emathebeleland abahlezi emhlabathini khona la abahlutshwa bahlezi emhlabathini abanye basenyamendleni khonapha emguza la siyabazi